ekuveli khona sikhona kathesi icondane lomkhankaso lwano okuthiwa khona uMnumzane Mnangagwa kahlala esikhundleni, abanye bathi aphume ngoba ngiyazi vele kuma-audio amaningi inkulumo ziyamathakayele eziyaphakatha zilokhu ziphambana. Yikho ngicabanga ukuthi engxenye sekulo mkenke ocondane lokhankaso lwakhona sebejikela nanje amanda achisa ukuthi nxa vele ungasekeli u-2030 uzafanele ukhitshwe nxa usekela. Yikho ukuthi bacabane egcekeni so sokutshengisela vele umkenke wakhona kawusalungiseki.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi uMachakaire nguye unobhala uParadza ngumsekeli wakhe, kodwa kwenzakale ukuthi uParadza ebhale sibili incwadi ephikisana lo mkhokheli wakhe. Siyeke sikubone kusenzakala nalokho kuzana uPF njalo, kungabe kusitsho ukuthi uParadza unyathele ngani?
Vele emthethweni nxa kule nhlanganiso ekhona unobhala kasoze athathe i-decision ehambelana lento eqakathekile njalo engakhulumanga le executive yakhe lo msebenzi wakhe, kutsho ukuthi vele sewutshengisele lo olesibindi uParadza isibindi sokuze alele incwadi esithi hayi ngifuna ukuphendulela inyathelo yakhe lithethe, kutsho ukuthi vele unyathele isibhamu esingathi sikhudlwana njengoba phela siyazi ukuthi uvela ngaphi leya naye. Bona ngathi sowukhanya ukuthi vele kulabadala abanye abavela amsekeleyo besithi bhalabhalabhala osekuzaxabanisa-ke amalunga abo.
Libona sengathi lokhu kungagcina njani nxa abakhokheli bebandla sebengenelile ukuthi belungise ukuxabana lokhu okwenzakala phambi komuntu wonke?
Vele phela indlela zedisciplinary zami vele ziyachathisana zichathise kuhle. Okuzakwenzayo ukuthi ngiyazi ukuthi ama-provincial chairperson azahlangana sokuzakhulunywa-ke ku-quality pro ukuthi hhayi kumi kanje sizabona ndikathesi omunye wabo sengasexotshwa awusenze ngisephuhle sibona uMachakaire esetshengisa umnyango ngoba vele ukhanya ukuthi isibindi sokuthi uParadza abhale incwadi esisikelwa ngamanye amalunga athi sikhulume eziphezulu sikadingisela ukuthi ipolitipo belingahlala kathesi nje hhayi sizabona omnye sebalekisa unobhala wakhona.